Soko izika atisenda wako VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Mhlaka 30 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ukukhwela kwentengo yokugada izopho kutsho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaleya ndlela ikakhulu uzupho wekahulumente. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye abama-transport abuzupho yedwa yehluleka nanku sebulala abantu abavele behlupheka kanga.
Izizalwane zeZimbabwe sezifeze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphuka kwendleko zokugada amabhasi awezukho okwaziswe isikhathi sinye lasesiqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Since last year I've been here, ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha ndandeni ukufaka mdala, but then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi, things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo, I can't stand them.
Abajabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithani abahambe ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebesehluleka ukubuyela eBhilithani ngenxa yenhlawulo efunwa lilizwe lelo yokuvalelwa ezindaweni zama-quarantine centers. Ibandla leZANU-PF selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba okwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungela mvumo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Isizalwane seZimbabwe sesivese ukukhathazeka ngokukhuphuka kwendleko yokugada amabhasi awezukho okwaziswe sikhathi sinye leseziqondiso ze-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Ngemva komhlangano wedale labaphathe ntambo elecabinet, u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu ukhala ngokuthi osekusenzakala manje ukuthi amanyathelo mabili athethwe nguhulumende azakwenza impilo ibe nzima ngamandla yena evele ebhekane lesimo somnotho esingamanga kuhle esehluleka ukunakekela imuli phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Efincube uthi okwenziwa nguhulumende kukhomba ukuba izinto azimanga kahle elizweni.
Kada izopho kutsho khona ukuthi luphawu lokuthi izinto kazimanga kahle ngokuba kayikho intengo ekhwela ngaleya ndlela ikakhulu uzupho wekahulumente. Kuyadingeka ukuthi kuvulelwe abanye njalo abama-transport amakhombi lakho konke ngoba uzupho yedwa yehluleka nanku sebulala abantu abavele behlupheka kangaka.
Isakhamuza kobulawa mnumzana Mbonisi Gumbo uthi uhulumende uveza ukuba akalandaba labantu
bemfuva abavunyelwe ukusebenza ngoba nanku phela abomshova bayenza $50 uzukho sekhwezile sesenza sikithi ibhasi umshova kazukho sisenza 80. Uhulumende ufuna ukugqila abahlali ethatha imali ezayisebenzisa ukukhampena futhi lokuthenga izikhali zokuthaya abahlali esebenzisa uzukho yenalo kulokuthi i-competition ibe khona kungabulawa amabhizinisi amancane awemshova.
Uhulumende angakunanzelelanga ukuthi i-lockdown idala ukuminyana utsho esinye njalo isakhamuza kobulawayo unkosikazi Silibaziso Dlodlo.
I-lockdown kayincedi lutho ngoba yenza abantu bonke babe inehari, wonke umuntu kuba lesibhubhubhu yonke indawo. Omunye uzagijima ekuseni egijimela ukuthi ayethenga, lomunye ugijimela ukuthi ayethenga, bagcina beminyana okudlula nxa kule more time yokushopha njengemashopha. Abantu baba baningi kakhulu endaweni eyodwa ngasikhathi sinye begijimisa isikhathi.
Isakhamuzi senkulumane lapho uhulumende athi i-COVID-19 ihlasele kakhulu umnumzana Patrick Xaba uthi imota lamabhasi athwala uZulu ayasilela ngakho ke lolu dubo luzahle lube lubi ngamandla.
Ukukhwela kwamabhasi ezupho kwenza abantu kube nzima ekuhambeni lapho bafisa uya khona njengoba kuyo yodwa izupho evunyelwa ngesikhathi se-lockdown la ngesikhathi se-corona uhamba sikhuluma nje nje abantu abaningi kabasebenzi bayazisebenza ongangokuthi lokho kuza kwenza kube nzima abantu ukuthi bahambe ngawo amabhasi lawo ngoba bekhweze ngathi 100% izisebenzi kazikakhwezelwa imiholo yazo
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzayo uthi i-lockdown le kayizwisisi ukuba izonceda uzulu kumbe ukumncindezela
lockdown yangifona vele ayisizi ngalutho ngoba ungakhangela yena onguye oyifakayo nguye ogcwele indawo zonke nguye ongaphrakthizi i-social distancing nguye ongafaki imaski
usomabhizimusi umnumzana Dumisani Nkomo uthi uzupho abantu bangena bebaningi kungela kuthiyelana izikhala okwenza i-lockdown ibe yize Umkhomo uqhubeke ethi uhulumende kumele aqaphele ukuba i-lockdown ingagcini ibulala amabhizimusi.
Isifuna ukuthi lokho esikwenzayo akubulali amabhizimusi, akubulali laba abasebenzayo, akubulali umnotho wabantu. Kwamanye amazwe uma besenza ama-partial lockdown ngama-lockdown, abamabhizimusi labantu nje bayathola okunye okuthile abadinga ama-social safety nets.
Izolo uhulumende wenze isimemezelo sokuthi amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu 3 p.m. kuthi uzulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni 6 a.m. njalo akusela kuhamba-hamba phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa uzulu uthi kuba yize ngoba uhulumende akancedisi uzulu ngokuphila ngesikhathi se-lockdown. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 770,709 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine elizweni. Njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 544,888 asebehlatshwe ijekiseni yesibili kubikwa abogatsha lwezempilakahle. Ngokutshona kwelanga layizolo, abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1249 abatholakale bele COVID-19 yona yobulele abalitshumi lambili 12. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleBhilithane abahamba ekhaya ukuya qhuba imisebenzi etshiyeneyo sebeseshuleka ukubuyela eBhilithane ngenxa yenhlawulo efunwa yilelo lizwe yokuvalelwa ezindaweni ezitshiyeneyo zama-quarantine centers umuntu engakangeni emphakathini. Iningi likhala ngokuthi alisenelisi ukuhlawula impondo eziyinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa lamathumi amahlanu £1,750 efuna yilelo lizwe emizameni yalo yokumelana le-COVID-19. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iningi labo lalivakatshele kweleZimbabwe hayi ngokuyajabula kodwa ngezehlakalo ezijeneyo ezifana nokufelwa kumbe ukugulelwa ngabemuli. Mnumzana Mkhululi Sibanda ubehlala edolobheni le-Bristol okwamanje okubulawayo sekuphelelwe ukuthi enzeni.
Since last year I've been here ngabuya ngendaba ze-lockdown lapha ndandeni ukufaka mdala. But then now I can't go back. Imithetho le sikhona kathesi things are tight and ama-regulations akhona afunakalayo I can't stand them. Now I have to look for a job again lapha which that is becoming hard for me.
Unkosazana Samu Ndlovu uhlala edrobheni leDurban kweleBhilithane laye wabuya kweleZimbabwe elande imfa.
Sebenza njenge-World Health Worker e-UK ngabhujelwa ngumama ngoMashi ngabuya ekhaya ngizombeka. Ngithe mbuya ekhaya ukuthi mbuyele kwaba nzima ngoba bekufunakala imali ze-quarantine. So khathesi ngi-stranded khona lapha ekhaya ngenzile lutho nesihlalelo. Khathesi ngisihlalele ngapha ekhaya kufunakala i-1700 e-quarantine. But ngikwanisa ukuthi ngiyithole abantwana abahlezi zobabo mina ngizahlala ngapha ekhaya uzukhishwe nalowo mthetho.
ukwazana zindle nyathi uthi ngeke akhohle uDubo wahlangana lalo kweZimbabwe azafela ngugogo wakhe.
Ukuhamba bekunzima ngesikhathi se-corona, khona ukuthi nje uhambe from one place to another place. Bekufuneka izincwadi and incwadi zakhona ubungayitholi lula. Ukusuka nje endlini yakho usiye e-police station usiyadinga incwadi, usehlangana layo usendleleni. Izokusiba yi-punishment obisele muva.
Omunye okhala ngendleko ze-quarantine ngukwazana Stables Banda wabuya nyakenye vela e-Ireland ukubulawayo okwamanje.
Ngiyafuna ukubuya e-Ireland but inkinga yikhonokho ukuthi angilamali yokuquarantina nxa sengifika, so ngisahlezi khathesi ngisekhaya vele angilamali, angilasenti.
Imali okumele umuntu azibhadale e-quarantine nxa sebuyela kule Britain le-Ireland engaphuma sisenza abantu bengaphumi emazweni lawo. Ukhonzana Lindwe Ncube ohlala eDublin ebelesifiso sokuya ekhaya.
Ngabhubhelwa ngubaba wami umnyaka ophelileyo, angikwazanga ukubuya ngendaba ze-COVID-19. Khathesi besicabanga ukuthi ngibuye ekhaya, kodwa kule mali abazifunayo ezokuthi nxa sesibuya kumele sizibhadale sihlale emahoteleni, and lezo mali siyabe singalazo ngoba phakathi kwesikhathi besingasebenzi, emsebenzini bekuvaliwe, besihlele ezindlini nje singenzi lutho.
Unkosazana Zoli Ncube wavalelwa i-COVID-19 ngomnyaka ophelileyo evakatshele kule Ireland, lapho indizamtshine zamiswa khona ukuthwala abantu.
Kunzima kabi, angisebenzi nokusebenza vela angivunyelwa nokusebenza, impilo inzima. Nginesifiso sokuthi ngibuyele ekhaya ngoba nabantwana babodwa.
Abantu abaningi babelungiselela ukuzoshadisa ekhaya kodwa umkhuhlane we-coronavirus wavimba. Unkosazana Hloniphani Nxumalo wedolobheni le-Leicester ngomunye wabo.
Kade kumele sihambe sichadisa mnawami ngo-December. Sizibhadele yonke into, amavenu, everything, ama-decoration, everything abaphekayo sokubhadelwe. Sagcina sesikhuluma labo ukuthi sipostpone to August this year. Khathesi August this year nanku lokho kubhida kunjalo, so kumele uhambe uyibhadale 1.7 imali yokubhukha iwethele quarantine.
Uhulumende weBrithani wafaka umthetho onqabela abantu ukuthi bangaphumi elizweni lelo ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kukanti labo abaphumayo bajeziswa ngokuhlaliswa emahoteleni ngenkani, i-forced quarantine, bazibhatelele indleko ngemali ebiza i-£1,750 okwamalanga alitshumi. Iningi lezizalwane zezimbabwe ezihlala khonale ezisekhaya zithi ziyabuyela umthetho lowo ungakhitshwa. Mbele Studio 7 ngobulawayo, igama lami nguYezwa Jesus Banda.
Ibandla leZANU-PF lithi selibumbe ikomiti ezahlolisisa ngokwabiwa komhlaba ukwenzela ukwenqabela ukudilizwa kwezindlu ezakhelwe lapho kungekho emthethweni. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe namhla iziphathamandla zaleli bandla, amakhansila labaphatha intambo bakahulumende ngemva kokudilizwa kwezindlu endaweni ezitshiyeneyo elizweni. iZANU-PF iphinde yakhuthaza amapholisa ukuthi abophe labo abathengisela abantu umhlaba ngokungekho emthethweni besebenzisa izikhundla zabo kuleli bandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo lomazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique, lapho abacubungula ingxabangxoza yamali ecatsha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano unkosikazi Stagomane Tax wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshungulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo. Ukuhlaziya usizo olungalethwa yilumbuthano, sixoxe lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuze baxazulule loludaba lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathi thina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungise udaba loluyana lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe eSADC anokukhuluma kuphela kodwa bengafaki imali ezayenza ukuthi bakhone ukuthi laba bantu ama-insurgents la bakhanya bale kulelizwe elikhulu elibaphushayo elilo elibenza bayenze lokhu abakwenzayo. So kunzi nzima ukuthi isadik nga ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhona ukuthi basiluse baphumelele ngoba uqala kuyafana ukuthi bekwazi isitha balwa laso yisiphi ngoba ama-insurgents la akabuyi nje abuya ngoba athunyiwe so bangabakwazi isitha zabo then kungasiza ekutheni baxazulule udaba lwama-insurgents angiboni masuko eseke wenzile okukhulu kulokhu labujwayo ngoba ngibona kuliqembu nje elithi lingayenza umhlangano okuqakathekileyo nje ukuthi bafike nje baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo beshiye lawo mazwe abazama ukubanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe aphandle kwesadiki ukuthi kuze kube kungani kuba lokuthula so isadiki yona iyehluleka kakhulu ukuthi ifake esadikina ngokushwayo ku-region yesadiki
kambe singabona uhlupho lolu lwamalwecatsha lwele Mozambique ludlondlobala
vele luzodlondlobala ngoba angithi into elwela laphana ngumnotho weMozambique ezinonku lo mnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi abasengathi banesandla laphaya bafaka imali befaka isikhali bephushe lungandlondlobala moshakale ngoba iMozambique iyasibhekile imelana laboZimbabwe oSouth Africa uMalawi uTanzania so kungenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje kugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecatsha lawo kuzaqhubekela phambili lokhu senzakala
lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo esejohannesburg wele South Africa Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho esixoxa nabadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Tifa waJaphi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga. Abahlala kweleBhilitane lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu kudliwa kugidwa kuluthuli abantu bekholisa kodwa lonyaka njenganyaka enye lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango dube ukuze sizwe okuningi lolu daba
esathi sinqasi ngasiqopha ilanga lamhla ka 10 July okulilanga bekufanele ukuthi kwenziwe ngalo ibukalanga gathering sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zobe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama one doses basase phezulu basase enani almost singafikisa lapha sithi ku 40 million abangakahlatshwa i second dose okwenza ukuthi abantu abakavikele kahle bonke ngobuningi wasethembisa ukuthi hayi kuselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhla ka 19 July mhla 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma kungaqhutshekelwa phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili so okulilanga ukuthi mhla ka 19 July kuyose kudlulile ilanga lethu sesilibekile ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesiza kwenza ngesikhiwa lokuthi i-virtual yabanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibale lithi virtual ngithi zingisho ukuthi sesiza kwenza sekwenza online njengalokho okulokwenziwa ufana labo Zoom lani kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe betshaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama-pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenzela ukuthi sidlulise lelo langa elibukala nga-gathering lingabi lilanga elidlula kungelanto esiyenzileyo
kahle kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo oyibukalanga uyini njalo wenzelwani
umbuthano lo sathi ngasuqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqathekile kakhulu nje njengoba singabantu sihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezi ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo iBukalanga Gathering le nxa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthano nje kuphela umbuthano yena ukuthi lapho siyabe sikhumbuzana sikhumbuzana abantwana ukuthi uqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu lakhona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka ngomnyaka noma kukhona izinto izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyeza kuncedisa ekhaya noma yikuyini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nxa kufika isikhathi sengasakwe yena lisukuthi sihambise imali eningi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kwenziwe ama quarantine centers imali le yafika yathenga izinto khona ngale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokulalokhana esibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu kumqondo ukuthi kwenziwe i-technicon i-college laphana ePlumtree ngumbono esiloko siphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siyabe siloko sihlangana sikhumbuzana sibone ukuthi sesingaphi noma sesihambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapho so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day iBukalanga Gathering
umnumzana Tifa wajabi bango Dube omunye wabaqoqa umbuthano weBukalanga kwele bilithane ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseLondon direct from Washington the voice of America amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lama-by-elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGives Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota, kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. UMnumzana Ostalos Ziziba, okubandla le-MTC Alliance, uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kwekwe kuvinjelwe ukubana kungamemetheki ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungaziwe ngabo abantu bayahamba ngaziwe ngabo abantu bayahamba engikutshiwo mina ikubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi abantu abapractice social distance abantu begqoka amamaski kwenze konke akula nkinga umuntu ophikisa indaba yokuthi kwe simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo kubana ke weaponize inxa yokuthi emalangeni adlulile abantu bezani bebebuthene. Nxa kubuthene abantu abangasiwo bezani kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi na imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa. Kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties, imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke. Kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje space lapha siyahlela, sibumba ama-structures, siyenza yonke into. Siyenza latho kunye ngokwenza inkani, ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho. Bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye. Ngoba bona bekuphawa.
UMnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalowo mkhuhlane. Abantu bangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba, it's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer, eyokugcina ukugcoka ama-mask ngazikhathi zonke abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshani abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2033. Yimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakoBulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezihlukeneyo esiphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye. Lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ukugoqela iZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu libikwa lahlukile.
Ibona ngezombusazwe U.S. Acting Alternative Representative for Special Political Affairs, Jeffrey De Laurentiis, emhlanganeni obuhlaziya okuphathelane le mali. Phezu kokungahlaliseki kuvele kukhona kwele mali kubangelwa yimpi yabalwa becatsha bukholo lwesi-Islam abe-Al-Qaeda labe-Islamic State, leli lizwe liphinde labhekana ngokungamanga kuhle kwezombusazwe okugoqela ukugenqulwa kombuso owawukhethwe nguZulu ngabebutho. Ngobancwabakazi kwanyakenye uKenneth Asimi Goitia ukhokhele ibutho lalelo lizwe ekugenquleni umbuso ka-Ibrahim Babakar Keita owayekhethwe nguZulu, kodwa ngemva kokubanjwa ngamandla ngabumanyano wamazwe angentshonalanga izwekazi le-Afrika owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, kwagcina kubunjwa uhulumende ozabe phethe intambo zombuso wokulungiselelwa ukhetho. Kwasungulwa njalo izikhundla ezimbili ezaphiwa abantu makhaza abangasibo bebutho, leso-ke esenhloko kahulumende kanye lozabe esaphethe isikhundla sikamongameli. UKenneth Goitia wahle wazinika isikhundla sokuba umsekeli kamongameli. NgoNkwenkwezi lonyaka mhlaka 24, uGoitia ubophe wavalela inkokheli kahulumende ayemgenqule. Ngemva kwensuku ezingatsho lutho, umthethondaba waphezulu we-Constitutional Court wahle wanquma ukubana abe ngumongameli osaphehle isikhundla leso. Kwathi mhlaka 9 Nhlangula, uGoitia ukhethe uJogo Kokhala Mahiga ongekho kubutho owake waba umkhokheli webandla lezombusazwe ele-Patriotic Movement for Renewal ukuba athathe isikhundla sokuba yinhloko kahulumende. Elemelika lindawone lamanye amazwe omhlaba likhuthaza ukukhululwa ngokuphangisa kwabezombusazwe abavalelwe ngaphandle komthetho, abanye babo bengavunyelwa ukusuka emizini yabo beku-house arrest kwele mali. Umeli welemelika u-Ambassador De Laurentiis uthi ukuvalelwa kwalaba bantu yisenzo sokuhlasela umbuso wentando kaZulu, njalo uzabuyisela muva uhlelo lokulungiselela ukhetho lokubuyisela umbuso ezandleni zabakhethwe nguZulu, hatshi owebutho. Phezu kwalokho, ukukhethwa kwenkokheli efunwa nguZulu kuzaletha ukuzinza elizweni lelo, kudale amathuba okuthuthukisa umnotho lenhlalakahle kaZulu kwele mali, okungenza abantu bakholwe kanye lokuba lithemba lokuthi ngempela uhulumende osaphethe intambo zombuso ulakho ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kuqakathekile ukuthi ngohlolanja umnyaka ozayo ka-2022 kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olungela bugxili loqondiswa zingcwethi ezingayemelanga gcile, njalo kusetshenziswa indlela ezisegcekeni, kutsho u-Ambassador De Laurentiis. Uphinde wathi ukuze konke lokhu kuphumelele akumelanga osaphethe isikhundla sikamongameli lomsekeli wakhe losaphethe isikhundla senhloko kahulumende babe ngabancintisa kukhetho lolu lomnyaka ozayo. Esithi uhulumende kumele aqakathekise umvikela wenzalo yasemali langokulondolozwa kwelungelo likaZulu walelo lizwe. U-Ambassador De Laurentiis ukhuthaze njalo ukubana uhulumende osaphethe intambo zombuso ukubana aphumele amacebo okubumba isimo esihle sokuthi abantu bakhululeke ukutsho imibono yabo ozadala ukuzenza elizweni. NjengeMelika, sizahlolisisa izibopho zokudlelana kwethu lele mali nxa sesibone owenziwa nguhulumende osaphethe intambo zombuso. Sikhangela kakhulu ukubana uyaphazamisa na uhlelo lokubuyisela amandla okuhulumende okhethwe nguZulu na, kutsho u-Ambassador De Laurentiis. owamanje simanga ucweleyo labantu makhaza basemali kuzifiso zabo zokufuna umbuso wentando kaZulu, ukuthula intuthuko kanye lokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu.
Lelo daba oluveza umbono kahulumente wekhonika.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.